Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgelanga njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 27 Mphalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abahlanu ababhubhele engozini yomgwaqo osuka eMtaro siya eHarare namhlanje ekuseni ngemva kokungqikilana kwebhasi imota encane yohlobo le-Mercedes-Benz kanye le-Rolls. Abenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele World Health Organization bakhuthaza uzulu weZimbabwe ukuthi achiyane lomkhuba wokuxhawulana ezimfeni njengendlela yokuzivikela kwisihudo se-cholera ngalesi sikhathi sekhefu. Kukanti uhlangothi lukahulumende olubona ngezomumo womkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi kuza kuna izulu elinenyi elilolaka nomoya kuze kuyefika umhla ka-13 kaMpalakazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabantu abahlanu ababhubhele engozini yomgwaqo osuka eMtaro siya eHarare namhlanje ekuseni ngemva kokungqikilana kwebhasi imota encane yohlobo le-Mercedes-Benz kanye le-Rolls. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wazise ukuthi lingozi yenzakalele eduzane lesikolo se-Tickleford Primary eMarondera sokusiya tshaya ihola lechumi 9:40 ekuseni. Uthi abalimeleyo bangamachumi amane 40 kanti abalichumi lanhlanu babo 15 bese simeni esibi. Unyathi uthi inani labantu asebefele engozini zomgwaqo ngaleli khefu kusukela kumhla ka 15 kulenyanga kusiyafika izolo selifike kumachumi phose ayisitshiya galolunye 87. Ngasikhathi sinye nyakenye kwasokubhubhe abantu abedlula ikhulu 102. Unyathi ukhuthaze abatshayeli ukuthi bahambe ngonanzelelo ukuze kwenqatshelwe lezi ngozi. Amazwi akhe asekelwe isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembalami Dube.
Ilizwe lethu imigwaqo yayo ivelela imangawuhle. Sokananzelela ukuthi mingaki imigwaqo okumele ilungise mnengi kakhulu. So izingozi eziningi zibangelwa ukuthi imigwaqo yethu imncane. Ithi imncane njalo eminengi yakhona ilamagodi. Njalo uzafica ukuthi ngalesi sikhathi okubangela izingozi kakhulu laba bantu abayibo abatshayelayo abaphumuli. Osomabhizinisi laba abarana amabhasi lawa bayafisa ukuthi bathole imali eningi ngalesi sikhathi sabokhisimusi ngalesi sikhathi sabonyoyeni. Ngakho-ke abantu abaningi bagcina bephendukisa umuntu ahamba ayephenduka aphinde abuyele futhi engaphumulanga. Khonokhana-ke kuze kuba yimbangela eyenza ukuthi abantu bagcine bengena ezingozini. Njalo okunye futhi kukhangelelayo ukuthi ngalesi sikhathi sekhefu abantu abaningi bayasebenzisa mbe bayathatha esingathi yizidakamizwa ezigoqela utshwala. Imihlobohlobo nje yotshwala obuningi okwenza ukuthi umuntu agcine esehamba esephandliwe. Khonokhana-ke kuyabangela ukuthi izingozi zomgwaqo zibe ziningi kakhulu.
Ungathi iyakhanya yini imizamo yokulungisisa imigwaqo le okhala ngayo baba Dube, ikakhulu imizamo evela kuhulumende la kumakhansili?
Xa sikhangela imigwaqo yelizwe uzafica ukuthi nxa kuthiwa kuyalungisisa umgwaqo uhlupho esinalo ukuthi kulungiswa nganxanye kwelizwe. Ikakhulu nxa ukhangela umhlubulo wempumalanga, hayi imigwaqo yakhona iphosa ilungiswe. Ungakhangela u-Great Bridge Masingo Harare Road, hayi nale ziyalunga. Kodwa nxa sikhangela ngapha kusiza ngapha ku-Great Bridge Bulawayo, Victoria Falls, kugcwele amagodi. Ungakhangela onkayi Bulawayo Road, kugcwele amagodi. Ukhangele otsholotsho Bulawayo Road, kugcwele amagodi. So singele sisho ukuthi indawo zilunga zonke, kutsho ukuthi ingubo bayidonsela nganxanye. Okwenza ukuthi ezinye izindawo zisale zinjalo kungalungiswanga indawo zemgwaqo lezi. Kodwa siyabhaba siyabona ukuthi izimota ziyangena suku zonke zivele emazweni athiyeneyo ziyagijima zisuka udorobho ngedorobho zibhadala umatolgate ngale izinali iyabhadala. Imajority yabantu bavele babhadala nge-foreign currency ngoba siyakwazi ukuthi imali yeZimbabwe abaningi abayisebenzisi. Kodwa siye sesizibuza ukuthi kanti manje imali isikhulungwane ngaba sihamba phezu kwamathara asethusayo kodwa besilike sisilwa ngelokhopho ukuthi kambe nxa izimota zonke lezi zibhadala izimali zonke lezi zizibhadalayo imali yakho liyangaka ngakuthi iyalungisa imigwaqo yonke yelizwe nxa kusehlula ukuthi ilizwe lilungisa umgwaqo kakudingwe futhi iinkampani ezohlonze ezinjengalezi zabo ezalungiswa iplumtree mutare road yo-group 5 loba balungisa umgwaqo yezimbabwe kufakwa amatolgate imali-ke kube imali ye-maintenance kungaba njalo-ke kungasilungela kakhulu.
Kuyini ongakuxwayisa abatshayeli abangacabanga ukutshayela bedakiwe?
Umthetho uthi umuntu nxa esenathile wabhandlwa kathiyane lokubamba isidrayiva anike omunye amncedise ekudrayiveni kumbe nxa ubona ukuthi kakula muntu wakuncedisa ungumtshayeli uthe wathatha amanzi amponjwana hhayi ungangomthatha ithefu utshiye imoto yakho lapho ekhona kunguzilalele phakathi kwemota kulokuthi ufake abantu engozini ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi nxa umtshayeli esethe wangena emgwaqweni engatshayeli ngendlela eqondileyo kayishiye yedwa osengena engozini ngoba sengenisa labantu abanye abaningi.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Inhlanganiso ebona ukulondolozwa kwezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization namuhla ikhuthaza uzulu weZimbabwe ukuthi ethathe amanyathelo okuzivikela emkhuhlaneni wesihudo sekholera ngokuthiyana lemikhuba efana lokuxhawulana ezimfeni lakweminye imibuthano efanayo ngalesi sikhathi sekhefu. Embikweni ewethule enkundleni yokuxhumana e-X, linhlanganiso ithi abantu kumele bageze izandla ngesepa ngaso sonke isikhathi njalo bengadli ukudla okungcolileyo ngoba lokhu kungabafaka engozini yomkhuhlanelo. Uhulumende uthi selokhe umkhuhlane wekholera uqhamuke eZimbabwe kunyanga ezedluleyo usubulele abantu abangamakhulu amabili alamachumi phose amabili 217 njalo wahlasela abedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,533. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxelo Councillor kaWard 9 ngoBulawayo umnumzana Donaldson Mabutho yena othi abantu kumele bayilandele inkuthazo yeWorld Health Organization ukuze bazivikele.
Ambona mina inkuthazo eqakatheke kakhulu nxa sikhangele ukuthi sivikele izizalwane zelizwe lethu leZimbabwe makhangela moso even edrobheni lakoBulawayo. Ubona ukuthi lathi njengomanimanzifaka sithethe nzile nyathelo ukuthi ngesikhathi sekhefu sonesi lapho kuba bembuthano abantu bejabula bebaningi sibona ukuthi abantu bayathola amanzi saphuma le-resolution yokuthi inezimatch ezisifake 120-hour water shedding but ngesikhathi sekhefu sonke sizama ukuthi sinikeze abantu amanzi sasithende i-water shedding sibona kuzancedisa futhi ukuthi sivikele lo mkhuhlane lo osimemetheka. Number inyathelo eqakatheke kakhulu elenze i-World Health Organization khonapha kwelezimbabwe.
KoBulawayo ungathi sinjani isimo sekholera?
KoBulawayo umkhuhlane awukamemetheki kakhulu ngoba kukhanya abantu laba they are becoming very cautious ukuthi bayananzelela ukuthi benawo lomchapa into leyingabavakajela. Lenkuthazo isikhona from that nje uma ngisaka koBulawayo sizama ukuthi sixwayise nokufundisa-ke uzulu ngendaba leyo yekholera.
Uke waphatha udaba lwamanzi kanti kulo daba lwengcikeza njalo sike sabona kusikhatshana esedluleyo abahlali bekhala ngokuthi ingcikeza kayibuthwa ngemfanelo obe kulakho kumbe okulakho ukumemethekisa imikhuhlane efana lekholera ungathi njengomasipala selizibutha kuhle yini izibi?
Sibe nemizamo ethile njengoba sekwazi ama-reference compactors emalutshwane kodwa sisaqonisa ukuthi sithenge six lokudinga futhi labo abasincedisayo ukuthi outsource ukuthi besincedisa ukunjani ukubutha izibi lezi sibabhadale. Kodwa ngiyajabula kakhulu ngoba siwathengile I think inyanga ezidelileyo babonile siwakhomishina ama-reference compactors lawo and izibi sezibuthwa ngesikhathi kodwa futhi ngesibe sesibeka ngakubona siyakhangela i-CBD yethu ikakhulu emakethe kulobunzima ngoba ubunzima obukhona mbona ngani yingabomo eyenzwa ngabantu asebelethe eminye imikhuba yabo bevela kwezinye isigodlo bezeyibetha koBulawayo into lezo ngazinandela njengemarket obulawayo lapha kwakunganjani. Kula bantu abafakwa laphana for political reasons bevele kwezinye isigaba belethe imikhubabo engalunganga. Ikubona obulawayo ungagayela kusikipiti laphana kasakhangeleki. Lathi sile mizamo ethile sekuthi siyabuta senze kodwa yathola kodwa ajikela khona pha. Andiyebo. So sikefethi ke sizazama ukuthi kathesi ke njengoba sesilamanye ama-candidates alo naleli bandla elibusayo akwani ukuba yi-5. Sixhumane lawo sincedisane ngoba yibo abantu abangakwanisi ukusigoqelela abantu bakho laba abanye abakhona pha. Sibona nje kuyinto nje engasincedisa ngoba labo they are very cooperative. Nxa sikhuluma sixoxisa nawo bona labo amanye ama-candidates-ke asijoyinileyo ebandla elibusayo.
Umnumzana Donaldson Mabutho ngukansila kaward 9 koBulawayo ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe Studio 7.
The Voice of America, VOA.
Ukuguquka komumo womkhathi kuqhubekela phambili kudala umonakalo lobunzima emazweni omhlaba okugoqela laseZimbabwe. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomumo womkhathi luthi kuza kuna izulu eliningi kakhulu elilolaka lomoya kuze kuyefika umhlaka 30 Mpalakazi. Izulu leli eliphuza ukuqala ukuna njalo lilomoya kanye lombane selichiye abalimi abanengi besebunzimene. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi kwezokulima njalo engumlimisi esebenza lenkampani yenhlanyelo eAgriseeds umnumzana Eugene Dube.
Lesi sikhathi esingasisebenzisa ukuthi khona balime njalo futhi bahlanyele. Njabo lapha nxa behlanyela khona phana ngikhuthaza ukuthi khona kabasebenzi inhlanyele ezikhangisayo kakhulu. Kule nhlanyele ezikhangisayo zithatha ama-90 days unezingana nje ukuze babambe umkhathi. Mina yakhumbula ukuthi khona sisakhula thina sasinxa sisekhaya khonaphana sasiya kudla ihlobo. But into emangalisayo khathesi ngenxa yokutshintsha komkhathi. Abantu kathesi ngo-December kusathi ku-January kathesi abantu balokhu belima. So ngikhuthaza ukuthi khona abalimi bethu kabasebenzi inhlanyelo ezikhangisayo ezomumbu njalo futhi balime inhlanyelo ezimela izulu elilithwana nokuthisa ezinjengenyawuthi namabele.
Izulu lilakho ukuthi lingani okwesikhathi eside kwini okungenziwa ikakhulu sikhangela izifuyo.
Into enginazeleleka ukuthi abantu abamnyama asizwisisi. Ufithe umuntu elenkopho eziyi-100 but ukudla kwezifuyo sithi njengotshani isihlahla akusela lutho. But uzafica umuntu oloku ebekezela njalo eleswe ezinjalo. So mina bengikhuthaza abalimi ukuthi khona wethe ule nkomo eziyi-10 kumbe ule nkomo eziyi-20 kathingi zezimbili laphana akwazi ukuthi athenge i-feed yenkomo ukuze inkomo zenu zana nje azi-feed azi-supplemente ukuze lazo zikwanise ukuthi khona zingathuvi nanto zingawi zingalali phansi ngoba inkomo ingalala phansi ayisavuki khonaphana ukuvuka kwayo sekunzima. So asideni inkomo zethu ukuthi khona lazo zigenye lazo zibe nomzimba zingagxake kakhulu ukuthi zingagcina zisiwa phansi.
Njengoba izulu liphuzile ukuna yiziphi izilimo okufanele abalimi bezilime?
Into yokuqala nxa belima umumbu kabathathe ihlale eziqalayo eziphangisayo. Okwesibili kabafake amabele kabafaka inyawuthi. Inyawuthi lamabele kuyamela ukuthisa, kuyamela izulu elilutshwana. Inyawuthi lamabele izulu lingahamba khonaphana into ezakalayo. Into lena isilimo sinesana siyama ukukhula. Simelela ini uzithulele elinye izulu. So akusasebenzisi manzi amaningi. So sikhuthaza abalimi ukuthi hayi abafaka inyawuthi, kabafaka amabele. Ngiyashuwarensi ukuthi khona umumbu nxa waphumanga kahle kumbe sithi umumbu uthi at least bathola amahlanga inkomo zabo anti but amabele nenyawuti ukuvuna abazafuna. Ngikhuthaza njalo ukuthi kabafake indlubu abafake ukuthi lamazambane. Lezo zinto lezo hhayi zizabaphilisa kusasa.
Umnumzana Eugene Dube ingcwethi kwezokulima esebenza lenkampani yenhlanyelo eAgriseeds ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Abebutho le-Israel bahlasele kakubi namuhla eGaza bephosela amabhomba. Lokhu kulandela imibiko yenkokheli ye-Israel izolo eyokuthi bazaqinisa impi eGaza osekuchiye inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ikhathazekile ngokuvikeleka kwabangahlomanga. I-Israel ithi sekulamasotsha ayo edlula ikhulu lengxenye 156 asefele kulimpi. Impi le isibhidlize indawo eziningi zeGaza, njalo uhlangothi lwezempila kahle eGaza luthi kulabe siPalestina bedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,400 asebefele kulimpi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Efi Dlela Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Into edingakalayo okwamanje ukuthi abantu labo lapho abakhona beziphephele bazuze ukudla, bazuze ukwelatshwa, bazuze zonke izinto eziza kwenza ukuthi baphephe, bavikeleke njengokwemithetho, ngokuhambisana nemithetho yomhlaba. Balamalungelo labo bantu, zonke izinto abafanele bazizuze kumele bazizuze. Okwesibili, kuzafanele ukuthi kuphele impi, kwenziwe i-reconstruction, labo bantu basuswe lapho asebehlala khona beziphephele babuyele emzini yabo. Okwamanje abaningi imizi kayisekho, ngakho kuzadinga ukuthi kwakhiwe kabutsha, kube le-reconstruction ephangisayo ezakwenza ukuthi bakwazi ukuthi babuyele emzini yabo, bafice kwakhiwe izikolo, kwakhiwe izibhedlela, kwakhiwe imigwaqo, kwakhiwe konke okuzakwenza ukuthi babe le mpilo eqondileyo. Kanti-ke okuyikho okudingakalayo kusiya phambili ukuthi kwakhiwe lokho okuthiwa yi-two-state solution, kube lelizwe le-Israyeli lele-Palestine akhululekileyo, angesabi ukuhlaselwa, alokuthula, aphilisana njengabomakhelwane, kungekho elesaba elinye elesaba ukuhlaselwa.
Ngendlela limpi esibulalise ngayo abantu, kungaba lelakusasa lapho esingabona amazwe omabili edlalana kuhle na.
Ngaphandle kokufa kwabantu, abantwana, omama, ngaphandle kokuthi nje kudilizwe lama-building esikubonayo, ngaphandle kokuthi kuqhubeke kudutshulwana, ngaphandle kosizi olukhulu esilubonayo, ikusasa yobudlelwane yalaba abalwayo izaba nzima ukuthi babuye njalo, babuyisaniswe, bakwazi ukwakhelana njengabomakhelwane.
Okungamisa impi kungaba yisivumelwano esimi kanjani?
Into eza kwenza ukuthi ime impi yokuthi amazwe amakhulu alamandla afake ngaphansi kwesithupha iPalestine le-Israel ukuthi bame ukuhlaselana, bakhulule labo bantu bonke ababotshiweyo, kungaba ngama-hostages, kungaba ngabantu abasemajele kungafanelanga, base beqala ukukhulumisana ngendlela efaneleyo ezazala u-Israel olokuthula, iPalestine lokuthula, bengomakhelwane abaphila njengawo wonke amazwe aphila engahlaselani, bathengiselane, baxoxisane, sebengamazwe ahlukeneyo. Lokho kuyinto eqakatheke kakhulu, kodwa kwamanje kumele imiswe impi, kukhululwa abantu, abantu bonke abafanele babe lokudla kufinyelele kuba ukudla, kube sekuqala into eza kwenza ukuthi kungabuyi kube khona lokho esikubonayo, kuzalwe ukuthula okuzalwa ngamazwi amabili abephila ngendlela ehloniphelinye lelinye.
Umnumzana Efi Dlela Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla silonkosikazi Sakhile Ne ohlala kwele Botswana. Yena ke unceda abaswelayo, abagoqela abantwana abangamantombazana abaswela imvunulo yokusebenzisa uma besesikhathini. Uxoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7.
Yamichisimuthi ibingekho bethi ngoba besebenza angenelisa ngokuhamba ekhaya ngomsebenzi, but ngikwanisa ukuphekela ezoladi ngisekhaya, ayindlela ngabe kubhizi njalo abantu ngokuningi. Lelizwe ngilombone ekhaya abaningi bangibona bahambango bakhala ngemali, ukuthi holiday yangkhona noma manje bahambi ukuthi week yami bafuna imali yokufisa abantwana so abanye bahambile abanye abahamba reason being abanye bakhala ngemali abanye bahambile ku right here
yes singathi nxa sukangele umnyaka lo obuyayo njengomuntu ohlala khona ngapho ke eBotswana njengabanengi abadabuka eZimbabwe kuyabe kunjani
sikhangele lisifisela ukuthi umnyaka lo uzayo ngomnyaka ongcono umnyaka oba olemali ukwazi ukuthi umuntu asebenza athole imali ngoba lo mnyaka ebesikiwo hesh bekuyiwudenza amazinga but lo esingena kuyo esikhuleni ethu kungomnyaka oright onokuthi wonke umuntu akwanisi ukuthi asebenze athole imali akwanisi ukusapota abantwana mbela abazali ekhaya yikho esikufiselayo lezulu ngoba thi sikhuluma izulu yana futhi izolo so sikhangelele ukuthi be ngumnyaka omuhle ukwenzela ukuthi sikwanise ukuphila kuhle
ye sizokuthiwa abanye bentu liyanceda lekhaya kakhulu kakhulu njalo linceda labantu abaswelayo akusitshele ngalokho ukuthi linceda ngaphi langaphi
um ekumakhaya siyabe sinceda kakhulu njengami ngiyanceda kakhulu abantu abaleyo engibonayo lami ukuthi awenelisi ikakhulu njengalapha engikhona ngiyangikhangela i-situation yomuntu engabe ngibona ukuthi uselesikhathi ehlala lapha akala msebenzi awenzayo ulabantwana ekhaya akenelisi khona ukuthi ahambe ayebona abantwana during the holiday so ngiyangithi ma sokukuthiwa zi-christmas khona phana ngidinga umuntu oyi-one ongabe njalo umuntu sengikwanisa ukuthi nginike imali ngimthengele ukudla ahambe aye ebantwaneni so ekhaya lo nyaka ngikwanisile ukuthi ngikhangele abantu imuli ezimbili njalo futhi but ekushiso sami kumnyaka ozayo ngifuna ukuthi ngidinge lapho engingakwanisa ukuthi ngisapote abantwana abangamankazana especially ama-pads esikolo so angazi uNkulunkulu angasiza umnyaka lwesingenako ngifisa ukuthi kube njalo
ye abantwana laba ubanceda ngaliphi ngokubona kwakho sibili
abantwana laba ngifisa ukubanceda especially abasemakhaya abalabadala abangenelisiwe ukubathengela ama-sanitary pads ibe ngifisa ukuthi ngikwanise ukuthi ngibathengele ngibahambisele at least bamhambisele ukwazi ukuthi ngitshiyele ama-pads azamthova for the 6 months la usadinga amanye noma bangaze babe ngu-10 yabokwazi ukuthi ubaphushe for inyanga zonezo kungabanceda kakhulu but laba bokudla abantu abasemakhaya emaphandleni endaweni eziphakathi abangenelisi ukuthola ukuthi bazisizele emuntu
ye manje ubona zane uzathola ngaphi konke khonokho ofisa ukuthi ukwenzela abantu
mina imisebenzi engisebenzayo ngisebenzela abantu so what I always do always ukuthi lapho engisebenza khona I always get the tips amathiphi enganikwa ngabantu imali zangikhona i-carisma angavamanga ukuzisebenzisa ngiyazibeka aside inisa community nxa isekwanisa ukuthi kuthenga ikhombo esibiza kuthi ikhombo ngiyahamba ngiyothenga ikhombo ngiyifake endlini ngiyade ngikwazi ukuthi atleast ikhombo for one thing I already got it so yikho engizaxalisa ukuthi ngikwenze for ama-pads abantwana besikolo unless ma ngingatholi umuntu ongangizwela kubalandeli athi hhayi madube thatha nasithubulalayo ngivelele ebantwaneni bakho ngingathaba kakhulu
ye abafisa ukuthi bawuncedise bangakuthola ngaphi madube
abafisa ukuthi bangincedise bangangithola ecingweni lwami lebhatshwano le-whatsapp +26771702271 or email yami ethi dubesakhile@x17gmail.com
ye phosela okugcina mama
hayi mhlawumbe kubonga kakhulu abalandeli be-studio 7 bafisele umnyaka omutsha ahead sithanda ukuthi sikhangele kakhulu omama basemakhaya nabasebabonga kakhulu ngokuhlala labantwana singabantwana babo sisemazweni basikhuleke kwenze intshintshile ethibendi sikwanise ukuhlangana labo njalo
unkosikazi Sakhile ne ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele Botswana sigoxe laye eseGaborone kwezemidlalo intathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha indaba ebezihamba phambili kwezemidlalo lonyaka
kube lokujabula okukhulu kubalandeli kanye nalabo abaphatheke kumdlalo wenguqu ngenyanga kaNtulikazi lapho kususwe khona isijeziso esokuba eZimbabwe lingaphatheki kunhlelo zeFederation of International Football Association iFIFA ekhuluma ngemva kokuba iqembu leZimbabwe limenywe ukuyadlala kwele Botswana ngemva kokuvunyelwa kwalo ukudlala lamanye amazwe umdlali weqembu lesizwe uPeter Muduwa uveze ukuthokoza okukhulu ngalesi sehlakalo
ngiyathabisa kho because ezimbabweni siyafuna ukuthi sibuke i-national team and nxa i-national team ikhona kuyanceda nama clubs ukuthi improve because wonke umuntu uyafudla i-national team akona umuntu uyafudla leZimbabwe siyathaba kakhulu
inhlanganiso ye-FIFA ibimisele leZimbabwe ukuphatheka kunhlelo zalo ngenyaka kanhlola njango 2022 ngemva kokuba kube lokungenela kukahulumende ekusebenzeni kwenhlanganiso yeZimbabwe Football Association iZifa inhlanganiso ye-FIFA ikhethe i-committee ekhokhelwa ngu-Lincoln Mntasa ukuba ikhokhele umdlalo wenguqu kweZimbabwe ukuze kube ngomnyaka ozayo lapho kuzaqutshwa khona ukhetho lokudinga inkokheli yentsha kusenjalo iqembu lenkezi Platinum Hill elizamela ilizwe komncintiswano we-CAF Champions League ngomnyaka ozayo ngemva kokuphakamisa isicoco se-league ukuthi ele Dynamos lona lizaphatheka kumncintiswano we-CAF Confederations Cup ngemva kokuphakamisa inkezo ye-Chibuku Super Cup sikhangele umdlalo wekhilikithi iqembu labe silisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lidanise abalandeli balo lonyaka ngemva kokwehluleka kwalo ukuyadlala kumncintiswano wezwezwe emhlaba ikantela besifazane lona liqhube ngcono intathela izindaba ezemidlalo uPraise Dumidlakama uthi kumele iqembu labe silisa liqale phansi ukuze lingaqhubekele phambili siba inhlekisa
kubo mama khona kungcono ngoba bona bazama sibili baqualifyile ku Cricket World Cup T20 okusho ukuthi kungcono ama chevrons wona sokumele kubuyele kuma drawing boards qalise ukukhala abafana abadlala kuhle udomestic cricket kube yibo abadlala national team
umqeqetshi Houghton nochiye umsebenzi ngemva kokuba iqembu leZimbabwe linqotshwe ngamazwe abalisa Uganda kanye leNamibia kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo yezo zomhlaba yohlobo lo 2020 ngomnyaka ozayo iqembu labesifazane elaziwa ngokuthi Lady Chevrons lona lisaselalo ithuba lokuyaphatheka kumidlalo yezo zomhlaba yohlobo lo 2020 ngemva kokunqoba kumidlalo yezwekazi laseAfrica njalo kuzamele liphumelele kumidlalo yeGlobal Qualifier eza kuba khona ngomnyaka ozayo iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni webhola lokuqhaga liphutshelise endaweni yeChumi lantathu kumncintiswano weNetball World Cup oqhutshelwe elizweni leSouth Africa phakathi komnyaka ngokwesibili ukuba iqembu leZimbabwe lifinyelele ukuyancintisa kumidlalo yezwe zomhlaba njalo osakhulayo nokuthaba moyo uthi lokhu kutshengisa ukuba ikusasa yalo mdlalo inhle kakhulu
akusiyo into encane ukuyadlala kuWorld Cup and kutshengisa ukuthi italente likhona eZimbabwe
iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni webhola lokuqhaga lona liphutshelise endaweni yesibili kumncintiswano weAfrican Netball Championship seqhutshelwe kweBotswana ensukwini ezidluleyo leli qembu laziwa ngegama elithi Golden Gems ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Okwamanje wathi sizwe abanye babalaleli beStudio 7 bebulisa izihlobo labangane bebafisela umnyaka omutsha.
Linjani linjani lonke. Olibingelelayo ugogo wa GP lapha esizinda. Bingelela ikakhulu abana bami abasegold. Okholisan Ndebele, Odan Ndebele, Okebron Ndebele, Austin Ndebele. Ngiyabingelela lonke labanye njengabe ngibakhohliwe lo mntanami uTerence Ajiti lonkosikazi wakhe lo mzukulu wami uArifa bese ngibuya-ke ngapha ngece ngetsholotsho ngale ngibingelele osamlamli othuboyi ogodisi osano ukuthi linjani khona ngapho lo malume namakhosikazi akhe usabheki ukuthi linjani khona ngapho hhayi bakithi ngiyalibingelela ngikhisa umuthi bana lidlale njani lifiso lomnyaka omutsha bakithi bathandekayo siyakwazi ukube kuhlungu zuzu ilanga litshisa inkosi sibusisile sisesidlala ikhisimu sabona izulu lilime phela lingayekeli ukulima bakithi bathandekayo engani ngangena umnyaka omutsha lingabaphilileyo lonke.
Lo ngomunye wabalaleli beStudio 7 ebulisa izihlobo labangane. Lingakhohlwa uhlelo lwe-live talk olulandelayo, Diaspora Forum, sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ngezifiso zabo zomnyaka omutsha oka-2024. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.